ama-amzi ka-ASH amathathu kule executive okhokhelwa umnangagwa kube le-judiciary yabomalawa bese siba le-legislature ekamdenga yikho-ke thina-ke njengebandla le-MDC sithi thina umnangagwa kasimrecognize kasimboni njengomongameli welizwe ngoba watshontsha ukhetho yikho-ke nxa evakathele iphalamende lapho kulamalunga ethu khona okuyindawo yabo khona basukuma baphume bemtshengisela ukuthi hhayi vele kabamhloniphi ukuba khona kwakhe ngoba wangena ngokuqili bedele kuthiyene-ke umhlangano ose-Victoria Falls yi-budget consultative meeting evele kuyi-core business yawo ama-m ps yikho lizathola ukuthi ama-m ps ngiyahamba-ke kulowo mhlangano thiyene kulokuthi nxa mgabe kuye wazovakashela iphalamende esithi uzonika-ke i-speech thina simtshelile njalo ekwazi ukuthi ngasomongameli welizwele wangena-ke ngokuqili bedele so kulo mehluko-ke phakathi kwezinto zona lezi nezimbili umhlangano ephathelane nephalamende siyayenza yonke ngoba kabe kuyimandethi yamalunga ephalamende ukuthi akwenze khona lokho
mnumzana Fuzwayo uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba Ndlovu kodwa-ke siyazi ukubana indawo enjengefolosi ithiwa ngesilungu i-resort lapho okudatshulwa khona kanti ngokubona kwakho kungani bengayenzeli umhlangano yabo endaweni ezinjengeharare kumbe kobulawayo
hayi khona ukuthi general eHarare kumbe koBulawayo indawo igcwele eParliament ama-committee room akhona leParliament iyakwana nxa bekhona bonke ukuthi behlala phansi bediscuss within the building kungaba nzima bahamba lapha nesaxoshela khona umgabe e-SICC indawo ikhona njengoba usitho futhi kuyakhanya ukuthi I think bafuna nje ukuthi beke bezinike isikhathi sokuthi beke bethaba umoya bezithokozise but ngapha sikhala ngama-expenses ngibuye futhi ngikhonole ukuthi uyatsho ubhuti Ndlovu ukuthi umnangagwa kabamnaki njenge-m p c okuyiphozishini enhle abalemvumo yokuyithatha but my problem enginayo nxa kuyiwa efolosi kuyadiscasswa i-pre-budget uthule sekukhulume straight ukuthi i-budget yakhe uyenza along the lines zama-wishes kamnangagwa along the lines zebena leyana i-speech ayidilivayo ye-state of the nation abayiyalayo so kuyacontradicta kuyacontradicta manje pho bahambelani nxa uvele kusaliwa konke okusuka kuye akuvele kwaliwe across okungakuthi vele ekucineni silanda indaba yokuthi abavele baphume bona vele completely i-opposition ye-m p c siphume completely ephalamenti ishiyane lephalamenti ngoba kusiza ukuthi kuningi ukukhontrolwa nguyimnakakho ephalamenti but ngapha at the same time enganawo kuyasibisele emuva thina nxa sikhangeni so ngani kuthiwa kungani siyadlala kumnandi nxa kumnandi kwenye isayidi kungabi mnandi futhi mbayimbaya hhayi akuhambi kuhlakutshengisa ilizwe i-position esieyiyo kanye efunakala ngabantu
nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini ona ngalokho
ye kubuthiyene umnewethu ufuzayo kumele akunanzelele ukuthi kuthiyene umnangagwa ukontrola kwi-executive i-government uhulumende vele thina amalunga ethu ephalamende kawakho kuhulumende akulegislator ephalamende i-core business yabo njengoba ngitshilwa ngaphambilini ikwenza umthetho ikuscrutinize i-budget yena leyo evela-ke ku-minister of finance bayisole lapho abayisola khona ukuthi ilungiswe bayidebhethe bakhangele bathi lama-proposal indingeko ukuthi kambe imali kungamele isipende ngendlela enjani nxa bengaphuma khona phana kambe sokusitsho-ke ukuthi-ke sesibulele i-democracy sesibulele enye i-amu yesitate kutho ukuthi-ke i-executive omthuli laba mnangagwa babesesenza i-budget basuke labo bayi-implement ingazange idebhethe ingazange ikhangelwe iqondiswe lapho lalaphayana so kuyabe kunzima akwesihlukaniseni sivumeni ukuthi kule-disclosure ama-m ps ama-mpsi akhona yikho azangena naleyo mhlanga lazoba khona nephalamende sisukuma kuphela kungabuya-ke i-stranger esingumnangagwa ephalamende yikhoke ama-m ps sasukuma khona hayi loku ayisuke omunye wena kodwa-ke nxa ehambe kukhabhinethi yakhe bayamsukumela bamthabele ngoba yikho akhokhela khona bakholelwa ukuthi usesikhundleni ngendlela eqondileyo ngoba nguye aba-aphoyintayo ukhabhinethi ikanti iphalamende akuaphoyinti umnangagwa ukhetha abantwana bezimbabwe ukuthi bafisa ukumelwa ngubani kudala lephalamende yikho-ke kulo mehluko sizahlala siqhubeka sihamba ephalamende sisenza inhlelo zonke zephalamende kodwa-ke umnangagwa nguye sithi kasimfuni ukuthi abuye azovakathela idala lephalamende angabuya amalunga ethu ephalamende asuke umanishiye asale istranger yedwa khona lapho
hhayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwayo
ya ngigqiba kodwa ngiyamuzwa okumele sikuvumelane kuqala, especially i-opposition kumele sivume ukuthi nxa kuliwa lo mnangagwa, kuliwa lo mnangagwa umuntu, sizayezimiseke sayeza kumgaba esaxoxana lo mgaba umuntu sathiya i-system, umnangagwa i-system. Ukuthi ungenile ephalamenti ungayangenanga ukuthi i-system yahlile irun iphalamenti, ungezwanga lutho ukuthi njani. So i-budget yena le ibuya nge-system kamnangagwa ngama-policies akhe. So lakho kakuvele kulahle kuyilayini njengayenye ayilahle.